Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Tateke leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende yeZupco ukuthi ibe yiyo yodwa ethwala abantu kumele wesulwe.
So that this is a good court judgment, but ingathokulensuku vele izimota ezinye zithova.
Amalunga ebandla le-CCC ahlaselwe e-insiza leMatobo abalisa umela ibulawayo edalele ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa.
Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele lapha esibhedlela akazi lokuthi uchayelwe umuntu omdala bamephula ingalo uhonorable yena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini.
Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abavakatshela ezindlini zabo eMatobo le-insiza.
Abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endaweni zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende eZupco ukuthi ibe yiyo yodwa emele ithwale abantu kumele wesulwe. Umahluli walinkundla uJustice Evangelista Kabasa wesule isahluko sesine somthetho wePublic Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment National Lockdown Order 2020 kulandela ukukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights emele inhlanganiso yeJehova Mbayiwa. Umthetho lo ufakwe ngomnyaka ka-2020 uhulumende esithi ujonge ukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuvumela imota eziphansi kwenkampani yeZupco njalo esola imchova esithi owindi bahlukuluza uZulu. Kodwa uhulumende usuke wavumela amakhombi ukuthi asebenze njalo kunyanga isanda kwedlula ngemva kokukhonona kukaZulu ngoba izimota ezithwala abantu bese zisilela emgwaqweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyumo esihle ngoba kwakusuke kwaganga ojula into ababesuke bayenza yayingukuganga. Kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into ye-monopoly yona le bayi-scrapper bona. So kade sesekukuhle ukuthi sekule-court judgment, but ingathi sekulensuku vele izimota ezinye zithova. Ngibona ngazathi lawo singaza ngethi iyenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhangethi i-politics ithini ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwe nala ama-applications bathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision.
Amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke?
Amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi. Kube kuthiwa bebephuza ukubhadala bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalwanga njalo bebhadalwa ngebhola ngefondi lana babantu bese isikhathi baye bebhadala ngeforex so vele ungakukhanyela kwinto kwangkhona bekungalani ngoba umuntu nelemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali umuntu ongalamota esedaily making change into yangkhona vele bekungenzi ngqondo
udubo lwezimota sike sabona ikakhulu kobulawayo ngesikhathi kusasebenza izubuko yodwa izimota ezithwala abantu besezisilela kathesiswa kunjani
izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngoba ungakhangela emalokishini amanye kuzekobe kuthiwa kungatshaya u-6 ubuze ukuthi imota zinjani sisili siyathaya u-7 ziyabe seziphela la makhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzekugaka kubhuti baphuza ukuthandisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi be-charge amadola umasokuntambama kodwa atleast yake liyashort ukuthi i-transport ikhona ngesikhathi sikazubko kwamanye amalokithini bephangise ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqotwa abathayisa emsebenzini leli
uhulumende ube khalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uzulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi kusayenzeka yini lokho
uhulumende lakowindi kuyafanana konke kuhlukuluza abantu so akunandlela uhulumende angazibona ngani ngcono ekudifendini abantu uhulumende wezimbabwe lakowindi singathi balebhezi efana naye owindi azinetshintshi indlela abanakana ngayo ngohulumende wezane ngasezetshintshi indlela anakana ngayo kuyafananani
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo amalunga ebandla le CCC ahlaselwa insiza leMadobo abalisa omela ibulawayo edalela eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa. USenator Kalipani Pugeni uvakatshele abanye abalimalayo ababalisa omunye ukhulu oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane 74 laye ochaywe walimala kabuhlungu. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loPhugeni.
Ngiyabonga msakazi ngikuvingelele ngivingelele abalaleli emakhaya ngifikile esibhedlela ukuyabona u-Honorable Jasmine Tofa lobaba uNcube mangithi ubaba ngiyasho nje kodwa ngukhulu uNcube ngoba una-74 years old lo muntu bamtshaye bamephula ingalo ukhulu utshaye wephulwa ingalo ulele laphana esibhedlela akazi lokuthi utshayelweni umuntu omdala bamephula ingalo u-Honorable buyena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini nesithombe uzobone ngithumele sona izandla zombili zibotshelwe phezulu uthe emzimbeni konke lana hayi ngokunye nje ongekudescribe ukhona omunye ubaba owebandlela ibusayo sisonke la kuworkshop yese so uhambe phambi kwethu hayi uthe phuma ayutshilwa wathi hayi ayilunganga lento ayilunganga and ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi njengabantu sivumelane ukuthi i-political violence imbi kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani so kumele laba abayenza i-political violence sibakhuphe ebantwini bangahlali labantu ngoba zinyamazana asikwazi ukuhlala labantu abaziphatha ngalolu hlobo bese kuthiwa ngabantu abakwazi ukuhlala emphakathini ngempela bahlonipheke lapho ngabo bonke abantu so hayi bago high spirit bona kodwa basebuhlungwini and kuyabonakala ukuthi umuntu opheleleyo engqondweni angeka kuvume lokho labo abebandlela ibusayo uminister ubaba uNdlovu njengoprovincial chair akangenele ngoba lokhu naye njalo ngumuntu kuyamngcolisa lo mongameli welizwe kuyamngcolisa lokho lelizwe lohulumende kuyamngcolisa lokho asikwazi ukubehave ngobudlwangu ndlwangu obunje singathi izinyamazana abantu bechaye bechayelwa ukuthi bakhethe elinye iqembu elingayisilo lele libusa kanti iconstitution ithi yona yi-multi-party democracy. So uma kuyi-multi-party democracy ukuze iconstitution ifulfilwe phela kumele kube khona amabandla aphikisayo.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi sokuchaywa kwabantu siyatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo luza kuba lulodlakela olwesabekayo na?
Angiboni izithembiso zikhona ziyenziwa kuthiwa ngo-2023 sile plan. Iplan yokuthi kungabi lodlame, udlame lusenzeka abantu belukhangele manje bengenzi lutho, bengakwanisi ukwenza lutho. Into esicaca ukuthi u-2023 uzodinga ukuthi ngempela kube khona okwenzakalayo uma kungukuthi kuzoba nomehluko kulalokho okwenzakala manje. Ngokuthi asikaboni umuntu oboshiwe, asikaboni le condemnation. Esikubonayo nje sibona abantu besenza amahlaya ngakho. Omama, ogogo, bekhunyula izigqoko, behanjiswa ngamabra. Ama-honorable members of parliament echaywa ngendlela u-honorable Thofa oshaywe ngakhona. So hayi, anginalo mina ithemba lokuthi kuthiwe u-2023 kuzobe kuthule, kusebenzeka. Ngalokho embiya kubona esibhedlela, angivumi.
Lo-ke ngu-Senator Khalipani Phukeni obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu sekudabalunye ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF avakatshela ezinye izakhamizi emadobo le-insiza ezibuzisisa ngodlakela olusanda kuqhamuka kuleyo ndawo lapho okukhangelelwe ukuqutshwa ukhetho lwama-by-elections kusasa. Umgcinisihlalo we-CCC kuleso sigaba, uMnumzana Solani nje emnyama moyo, utshele uSthandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa kunjalo bakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi.
Salibonani mama Sithandekile. Okwenzakalayo kwamanje ngemva kwe-violence ebikhona emadobo, izimota ze-ZANU-PF zihambile futhi zayavakatshela umama uManyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha ababulala khona izinto indlu yakhe. Bahambile khona lapho kuleyo ndawo, moto ezimbili, bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenze njani bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela i-damage enzakeleyo, and leyo damage ngabe zokhangela ukuthi yenzakele njani. Bathi khona mele yena etsho ukuthi hhayi ngotsotsi abayibo abangena endlini balutha babulala amawindi endlela babulala izinto zonke. Yena wabatshela ukuthi hhayi akusibotsotsi, ngabantu bezano abayenze njalo. Bathe besuka lapho bathi kathi wena usupport tani wacho yena mpela uthi mina ngisupporti i-CCC, basuka bamshiya. So esikunazeleleyo ukuthi abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo, bavakatshelwa endaweni zabo. Sibonela seyinsiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota ze-ZANU-PF. Evakatshelwa imota ze-ZANU-PF nje ukuthusela abantu, okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election Saturday abantu babe lovalo leke becabanga i-violence le yenzakeleyo nge-Monday eyaseyesisa la nge-Sunday eyasemadolo. But esikushoyo thina yikuthi noma kule violence noma kunjani, kasibuyele emuva. Thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe. Thina esikushoyo ukuthi abantu bakithi, bantu bamedobo ewathuka baphume Saturday ngobuningi bayevota, bevotela i-cardent yabo. Angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le eMashonaland abaze bebatshaya ukuthi hayi bebakhethele umuntu omele bamvotele. Bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement, iphathi abayithandayo, bavotele i-CCC. Ngoba nxa usiyavota ungena wede boxing njalo balimuke laba ababalanda bebatshela ukuthi bathi abakwazi ukubhala bona mele bebekwazi ukuthi kona bavotela lapha bathanda kona i-3C kanye labantu bensiza mele bebayangise bebabonisa ukuthi bona bazithethela ubukhokheli ababofunaka abathethelwa iZANU-PF. So sihlaba lo mkhosi ukuthi bantu bakithi asivukeni, bantu bakithi sizimiseleni ngoba le yi-test ka-2023 election ezayo bazasihlukumeza, bazayenza konke kodwa uNkulunkulu bakhangele kusasa kuzathena i-3C bekupower bazathini nxa sebehlangana labantu belimele bazothini ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela laba ama-locals esinabo abazibiza ukuthi ngabezano sibindi bana abanaso lohlukumeza abantu bakithi izwe kumele bezibuze ihlukumeza izihlobo zakhe, ihlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.
Alo-ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu dlakela. Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF eMathebeleland South umnumzana Ngqovizi Thamangaliso Ndlovu utshele umsakazo weStudio 7 kusukwana esanda kwedlula ukuthi ibandla lakhe ayisilo elibangela udlakela, njalo kufanele abantu balondoloze ukuthula besalindele impumela yokudingisisa kwamapholisa ngalolu dlakela. Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsakazo wewange othiwa Lieja Nyai Community Radio Station uzaqala ukusakaza ngompalakazi mhla ziku-10. Lo msakazo uzasakaza ngendimi ezithi isiNambia, isiDonga lesiDombe emangweni wewange le-Victoria Falls. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi imuli ka-Shadrack Njowa ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela ukuhluthunwa kwemali efika izigidi ezimbili US$2.7 million ibotshiwe. Leli phephandaba lithi umkajo Njowa labantwana bakhe abathathu babotshiwe, yena usandabotshwa kumalanga asanda kwedlula. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Indaba zokuqinisa ezimnandi sizwe. Nanga umdala we-Elephant Ncube lapha. IZANU indlela eyenza ngayo libe liyazibonela. Khona le kezi kokwenzakeleyo sebemqamulile iqola umdala nango asahambe sehlezi kuyilitheya. Umuntu ongako uthi uyabetshayelwana libe liyabona ukuthi ogawule labochuma nxa bebona umuntu omdala sehawula sehlezi kulitheya nxa yeZANU yabo le abayisapotayo. Yikho kugrawundi phela yona le abathi balulungisa isidaba lokhona, kodwa nantu lokho lusenzakala. Asazi ukuthi indaba le sizoyiqeda ngani, kodwa-ke hhayi okungapheliwe kuyahlola. Ngelinilanga yalukhuthi ugathi izawela phansi uphe kuzodlula. Hhayi sithule sibhekile, sithule sibhekile, asikho hepha ezinhliziyweni zethu. Abadala khathi esandile abona ukuthi banja. Hhayi one day is one day, kuzophela.
Ngike ngibingelele ngibulise balaleli be-Studio 7 kanye nani basakazele sinikeza indaba ezimnandi ku-Studio 7 umhlaba wonke. Ya namhlanje ngiphethe udaba olunye oluncane, hhayi olukhulu kangako. Ngapha emandebeleni elupane lapho engizwe khona kuthiwa kule pastors of ED lo baba lo okhulumayo lo ngumboyisa isikhulumeli sakhe lo esikhulumeli salelo banje uyazwakala nje ukuthi ayisuye walapho. Ulimi lwakhe bezama ukulalela ulimi nje ngezwa nje ukuthi hhayi aseyondebele, njalo igama lakhe ngizokuthiwa uThabuka Nyoni. Into yenzayo lihlazo and nani bantu bemandebeleni ngoba ugxile kakhulu emandebeleleni North. Ngiyalitshela nje ukuthi hhayi ngiyalicela ngiyalinxusa lingangeni la lao masonto lao wa masonto alisuphekisayo wona lao makuyithethi ayibe libandla pastor hayi kuso uthi pastors for ED ukuthi for ED sokusishona ED ngwani khona wesi lo umuntu lo isigani isigani impela silimele ngapho asina zihlobo ngenxa yakhe kodwa selibuya ngapho lizothi pastors for ED kuyayangisa lokho wena Thamuka Thamuka Nyoni uhlanganisa nje igama lakho lesibongo sakithi ayilihlazo lelo likhuluma vele ungaqala ukuphuma emoyeni ukhuluma indaba enjalo nani bantu elingena lawo masonto yalinxusa ubana phumana somasonto la yikho lokho okubizwa kuthiwa ngowaphusa waphusa ongamasonto kwakhona ningangeni ngenani amasonto arayithi niyabo ngokukhulumayo ngokuthulani ndlovu enkayo kosikhobokhobo
Mtunga linjani basakazi be-Studio 7 yalibingelela kakhulu Mtunga kulento eyenzakala engozi yabantwana balaba abasele emabhasini besiya kumatrip nangokubona kwami amatrip la ungananzelela isikhathi esiningi abantwana abafa mbona nxa ngaphambanisise ngakwana kumbe 3-4 kuyenzakala sebebuyela amadriver la mina mbona ukuthi kumele kunazelele ukuthi abantu ababenikwa ukuthi bahambise abantwana kumatrip ayisizibantu abanathayo yini ngoba ngesikhathi abantwana bengale emdlalweni leababeyenza yena uyabe ngaphi lumuntu so into le ayinanzelele sibili ukuthi yona nxa abantwana besiya kutrip kuqonda ukudingwa sibili ukuthi umuntu lo driver ohamba ngalibhasi uyanatha yini ubenganathi ngoba ungananzela sona sikhathi amatrip kuyenzakala sebebuyela ayikho eyenzakala besiya kuyenzakala sebebuyela kubuhlungu kakhulu into eyenzakalayo ebantwaneni futhi isilonda esingapholiyo bantu ebantwaneni abancane abantu abangazi lutho lapho lounyabe usakhangelele khona
hlanuwanani balaleli baba-Studio 7 labasakazi baka-Studio 7 hayi siyabonga lathi sizwa inkulumo ezikhulunywayo lapha sizwa lo kuthiwa ngubabuchuma lo ukuthi bakhona abanye abaphiwe khonale kuzana sebehamba le-CC mina ngibona ba-right kulaba abantu shouthi bafuna utshintshwa yena ngithi uyadla kona kahlale kona kodwa kuzomphilela yinto endawo hhayi abantu abarejiste kuvotwe makuwukuthi nango-December kuyabe kulokhu kusarejistwa abantu abaningi siyabe sikhathathi sizarejista kuthi ngelanga lokuvota kathi-ke sibona iplani kunakumbe singena emabhasini sifike sifake uqala lethu siyengezelele inamba ngihambisane lalwani usiso bekhuluma mpela ukuthi kathi sinje i-CCC siyayisapota kodwa sibhalisanga so isikhuthazo sabe side kakhulu ukuthi abantu kumele benzani behambe bebhalise singasapoti kodwa kumele sibhalise umenza ukuthi ma siwina siwine ngobuningi ekugcineni ngicela ukubingelela umama onasikhulekile esigabeni sakwe-10 ephephamoya umamncane namsizi labonamthabi labonamtha labanye nje abakhona phana eduze ithi khona liyaphila kodwa sihlova hayi lathi siyaphila lirejiste khonapho la lirejiste likhuthaza abanye siwine sesitshintshe siphume ngale kuba umnangaba sike sibone uchamiso teni siphatheleni ngiyabonga babhayi
sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke ngingamoshi isikhathi vele nje ngingene edabeni mina nginombuzo umbuzo wami ulo ukuthi kahle kahle angazi ukuthi ngubani ongangifikisela loyo mbuzo kumnankakwa threat ukuthi inhloso yokufoma igugu rawundi yayingeyani inhloso yokuthi igugu rawundi ifake emathebhelelendi izimbabwe enkulu kangaka yayingeyani yona lo mbuzo yazi bengingajabula nje aphenduleka ngayo ngoba ngesingami mangihleli ngicabanga izenzo zasenziwa e-ground mina angikhulumi into yokuzwa ngolubathi ngikhuluma into yokubona ngawo amamehlo ezazisenzeka phambi kwami so ngizothanda ukuthi mina ngazi ukuthi inhloso yokuthi kufonywe i-ground ithunyelwe emathebhelelendi yayingeyani izimbabwe enkulu kangaka ngicela lowo mbuzo izinalabo abayizikhulumi zezandla othuma lapha bawuphendule mina ngokwami futhi ngiyazi nje zonke lezi zikhulumo ezikhulumela izane ukuthi no laba abantu bayasebenza bayabona ukuthi uma kungabhidliwe umbuso wezane kufana nokuthi sebephelelwe umsebenzi yikho nje bekhuluma beze betshamazwe ngendaba yokuvikela izenzo ezenziwa izane ngiyabonga abasakazi ngabe mude ngicela liyifunde i-audio yami le
hayi ruling party shemu siyehlulekile bochuma Joseph Chuma lokutshona lingalik likhuluma sibili lingabantu abarafu ngalindlela ithole lifaka uNkulunkulu lidlayela noNkulunkulu shiwa kahle ke ngubuze enye into encane iphendule enxa ufuna uyiphendule lapho uzakuzwa khona ukuthi nje abantu abahamba bayempini bonke kuzofika namhla kakula umuntu ohambe le minyaka ngaphansi kwe-30 babe abantu abakhulile bonke ababe le minyaka emncane ngalabo bethathwe ezikolo bonke abantu abahambe empini bale minyaka esifikile 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 so bazaze beyibonene iZimbabwe le ilunga lokuthi ha kuyalunga upresident wethu umnyangagwe uyayilungisa bazaze beyibone abantu abahambe empini sisehlula abantu ababo labo kabayiboni abantwana babo ababazalayo sebele 40 something years ababazalayo sebelama 40 something years bayibona nini iZimbabwe ilunga luke lipungusapota lifunge lize ligwaluke umuntu sibili okhuluma ngoNkulunkulu and Joseph Chumashua kathi udlani njengobelieve gawuli lakuzanupf central committee abamkhethanga ufunge untule siyale lawe Joseph Chumashua umuntu wesintwini uyabona ngayisimo usibona sesigqaqazela sinje bamba ngapha langapha ubambelele ngapha langapha uze uthi kunganyomuka loku okungapha ubambe ngapha ngoba khona okushiwo kuzalenza lihlale nzima lezihlobo zenikhwaya emakhaya belizalwa khona ngengqondo zenu zezelilazo ayi liyadaka shuwa liyadaka ungangizalwa uyalenzela enye into shuwa shimu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Vladimir Putin olweRussia ubikwa esethule umthetho wokubusa kwebutho kungelasisekelo sombuso i-martial law ezigabeni ezahluthunelwa ele Ukraine ezibalisa iLuhansk, Donetsk, Zaporozhye leKherson. Lokhu kwenzakala ngoba amabutho akwele Ukraine abikwa esehahabela lezi zigaba ukuzozithatha njalo. Umongameli Zelensky Volodymyr Zelensky owakwele Ukraine uthi amabutho akwele Russia athiye omaquphula emdulini wedamu elikhulu okungabangela ukuthi lingadilika isigaba sonke sizakhukhulwa ngamanzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ekuqaliseni bembona ngathi yena uPutin wengathi kasayiboni impile yikho esephunga ujikela nje izikhali zakhe ephunga ujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobho lana awase Ukraine. Lokhu kufaka lo mthetho we-martial law usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lesi kodwa akuhlangani abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba seRussia loba bangathanda ukuba seRussia. Yikho ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona leyo ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi yakuyiwe empini akube yilokhu kakube yilokhu yikho akwenzelayo. Kanti ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha khona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe yikho wagijima futhi wenza khona ukuvotisa abantu lokhu ngenkani esenzela ukuthi athi sekuyiRussia khona phana lapho kukhona. So ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela ungathi ngokukubamba ngamandla ngamandla ngamandla.
Ngokubona ukwenzakalayo kwele Ukraine kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa? Ukubona kusenzakala yini lokho?
Ye, lokho kokuthi impi ingaphela le e-Ukraine angikakuboni kuhle ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi imi njani ngoba i-Ukraine ungathi wayikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la anotile esingathi thina alezikhali lezi ezibhilizayo i-nuclear. So kulokukhangelela khonapho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi ngoba ungakhangela yena uRussia nxa echaya uUkraine akukhanye ukuthi kathi umchayelani sibili kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe-West. Yiko ke nxa bechayana khona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba abakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana, then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempile okukhulu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni seTexas khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana ngomvulo sikhathi sinye ngempelasonto lapha ngomgcibelo langesonto ezakuseni azikho indaba kodwa ezantambama kusihlwa 7:30 PM zikhona. Lingasilalela njalo ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela impelasonto elethukela. Yasidibaneni njalo ngomvulo.